izakhamizi zitinkama le iphosela insalela yokwenjiweyo okulemithi ebulalayo emfuleni lo. Mnumzana Mjikwane Nkomo obezama uhlenga inkomo ewele egotini eliphandwe yiChinese Li Private Limited uthi kube okwenzakala endaweni le.
Uthuthi lokungene khonapha ngesonto khona ibonakala izolo ntambama, so sesizama ukuthi siyigebhe siyikhiphe, but sokuhlala impukaniso sovele sokuyisithuthi isiyakufa. Senze ngu-8 ezame sesifile. Zizodinga amanzi manje lapha sihlangana lesilayimu samaChina. AmaChina ayetsheketsha khonapha, sokulesikhathi etsheketsha khonapha.
Baningi asebefele izinkomo eziwela emgodini. Umnumzana Phumlani Dube usefelwe ngezinhlanu.
Sizilande ukukhazimula lokhuyana okuyabe kukhona, ndizabe zibona ngathi ngamanzi mayiphezulu edundulwini.
Esinye njalo esakhamizi umnumzana Phineas Thole waphelelwa isibaya. Uthi uhulumende ubalahlile ngokuvumela abadabuke kwele China ukuthi bembe igolide emfuleni uMzingwane.
Nxa begebha lapha bona besithi belezincwadi zikahulumende, kabagebhe phela bekhipha idoti yabo ne-islam yabo bayeyifaka ngaphandle komfula kulezindonga lezindonga okume ukuthi ngabe bagqiba kizo, kodwa bona ngenxa yokuthi balama-powers from government bazenzela umathanda.
Abamele ikampani le bathi abazange bathiye imigodi evulekileyo ngoba eyabo bayivala, ngakho-ke ukufa kwenkomo akusomlando wenkampani yabo. Baphinde bathi balamaphepha okwemba igolide kulindawo njalo banika abaphathi besigaba lesi imali ukuthi isebenze ikhulelekile. Mnumzana Meluleki Moyo osebenzela inkampani ye-Lee Gold Mining Private Limited uyafakaza lokho.
Kule mali abayiphiwayo kubatshona isigojo sabo. UmChina nelo wakhonapho wasekhuluma ukuthi sesizosebenza saligebhela enye ibhoholi yesi-2. Imali abayiphiwa kule 2400 eyanikezwa ukhansila wayisayinela, kule mali eyakhitshwayo eka-village 6 besithi bafuna isola system, kulama-pictures aphumayo besemukela leyo mali layo bayisayinela futhi.
Kodwa usobhuka umbuso nyoni uyakuphika okukhulunywa ngumoyo.
Bakhona abayiniwayo kodwa kuthina amalokiza ivillage zethu zonke azange kuzinika imali yangabo, akukhanya ukuthi kuyanga
njalo kuningi esesakwenzayo sicela. Kodwa-ke akululuthi lithendo.
Ukhansila kakwa-13 ezivela umnumzana Jabulani Makhala okuthi wathatha imali yenkampani le uthi ayitholayo yayingeyokulungisa umgodi wamanzi.
Kwakulomunye indoda esasisebenza laye owabo wamachayina khona ngale onguye engathi ngisekhansilini ngisenzela ukuthi abantu bami bathi benefit something out of that scheme. Angithi nguye we lezinto zonke. Angithi phela mina imali engikwaziyo ukuthi kukhona basinika yona ngebhole eyi-1 le. Angithi the rest of the money kusho ukuthi undoda lwana nguyokwaziyo ukuthi wenzani ngakhona. Angithi I'm not happy ukubona umfundo njani lami. Ngikusizwa ngikhuluma ngayo nale ndlela. Angithi mina ngathatha ngabuya lapho amaphepha akhona ngilawo ngekhaya 1300 yes for this one esachaya by try and that was the end.
Uyaphambili ukhansela amakhala esithi laye izifuyo zakhe zafela emfuleni okulamagodi lenhlabathi elemithi engaziwayo.
Into eyenzakala ukuthi umfula uvele uwonakele, bakithi kusukela khona le phezulu mina bengizidinge zami inkomo ngisukela ngayo konke lapho kwagibha khona amachina even some years back. Anti kulalokuyana udaka olusoft loliyana inkomo ingakukrosa kuphela khona lapho abadlula khona enxa 5 years ago nxa kungani kubuthakathaka anti zabe zihawukela ibhuma leliyana ingavele inyathele khona.
Uhulumende weZimbabwe uncobakazi lonyaka umise zonke inkampani zakwele China ezembe igolide emfuleni. Abamakampani yeLee Gold Mine Private Limited labo bathi sibema ukugebha igolide. Umoya uchasisa ngesimo sabo.
Thina ukukhona indawo esiyigebhileyo yena le libonayo uncinyane le somlaphana. Akwaba le bhani, I think sile 2 months back singasebenzi.
Abohlangothi lukahulumende olubona ngezokulondolozwa kwemvelo olwe-Environmental Management Agency EMA balile ukukhuluma lesonto 7 nalolu daba besithi amakampani emba emfuleni amiswa ukusebenza nguhulumende, ngakho-ke akulanto yokuphawula ngodubo olusemfuleni uMzingwane. Yimele sonto 7 igama lonke Jesus Band.